izinjengalezi izinto ezidinga ukuthi zixwayisiswe kakhulu ngoba mina ngiyakubona ukuthi akula into enjalo izanu PF kade iyazi njalo kumbe eyaziyo ngadaba lolu kodwa mbona ngani kumele kugxayisiswe kakhulu kudingisiswe ukutholakala ukuthi kwangabe ngobani abakwenzayo bonabo njalo kungakukhona okwayenzakalayo kunjalo kuloku kuganga kunjalo kumele bajeziswe labantu kodwa okwakathesi mina okwakathesi ngithi mina ngizama ukuthi sizisusekene naleyo njalo hayi izanu PF ikwazi lokho izanu PF vela kayikwazi lokho nxa kunomunye umuntu owakwenzayo hayi kadingakale kutholakale jeziswe nxa kuqondile kusemthethweni kodwa nxa kuyukuthi abantu laba abantu abazama ukuthi begange bangcolise izanu PF besebenzisa ibizo lezanu PF bengcolisa bethunyiwe labo kabacubungulisiswe kakhulu abantu labo batholakale bejeziswe bonabo ababathumayo ukuthi bame besitsho njalo bethi bona bathunyiwe izanu PF futhi bayenze khonokho ukugaga okunjengalokho mina engikwaziyo ukuthi izanu PF ayikwazi lokho
ye masikhangela-ke phela lokhu kuyafana lokuthi uthume ipolisi akuthi liyezibopha kambe yona izanu PF ingakucubungula yini khonokho idingisise ukuthi uhamba njani kuyagcina phela kudubuka izinto lapo
kule zinto ezingenziwa kakhulu ngoba la amapholisa avele ecwayisiswe ngoba mathatha acwayisiswe kube labantu ababacwayisisayo abavelela ngaphandle ababacwayisisayo khathesi kunjenje nje kule madoda la anti-corruption amele kucwayisiswe kakhulu kutholakale ukuthi nxa amapholisa enesandla sokuganga awumelanga akulamuntu ongaphezu komthetho la kumele umthetho uyehle uyefinyelela kibo ngoba angikubalekeli khona ukuthi amapholisa angaganga nobani ngonke ngaganga kodwa-ke mina ngithi izanu PF injalo hhayi izanu PF imsulwa ayazi lutho ngodaba lolo nxa bekhona bekade beganga hayi abadingisiswe njalo batholakale bejeziswe kusemthethweni kodwa engithanda ukuthi ngikugcizelele ukuthi izanu PF ayikwazi lokho njalo ngile qiniso ayikwazi ngabe izanu PF iyakwazi sesiyananzelela ukuthi kwesinye isiteji ekuthuneni kwelanga kube labantu abathutha besithi siyasasibalalasathi labobandlabobani kube lobufakazi lobo kugcweleyo kodwa nxa ngiyikhangele engaba yinto engxa ephekwayo le engxa yinto ephekiweyo njengoba kade kuloku kuganga okunjengakhonaokho okwenziwa la yi-opposition
ye kodwa ukuthi yena leyo ndoda engaqamba amanga sithi mna ngahamba kubandla lethu safika sanikwa lokho angawahuthula
kuhamba sile amanga isetshenziswa abantu yazi ungakhohlwa phela dube ukuthi kulabantu abasetshenziswayo bebhadalwa abahayiwayo ukuthi bayenze umsebenzi ongcolileyo